Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 6 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ibandla leCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi sehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe ngomvulo phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees. Umongameli weMelika usekhethe onsundu njalo oyisitabane ukuba yisekhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yalelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi phezu kokudilika komnotho avume ukuthi uhulumende wakhe usehlulekile. Umnangagwa utshele umhlangano wabasakhulayo bezanu PF eHarare izolo ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezizama ukumgenqula embusweni ngokudiliza umnotho lokukhwela intengo yezinto mahlayana nje. Nanka amazwi kaMnangagwa.
We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes.
Siyakwazi ukuthi kulabanye bethu abasebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende ngokudiliza umnotho lokukhuphula intengo yezinto. Uhulumende wami uphezu kwalo lolu daba. Izephu lamthetho zizajeziswa.
Malcontents and the counter revolutionaries.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wabasakhulayo bezanu PF izolo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMnangagwa kumele avume ukuthi sokumehlule.
Kulusizi ukuthi uPresident Mnangagwa uyagcwigcwiza sephonga ukuthi kulabanye abantu. Thina sibona lapha ngani ukhomba ngaphakathi esithi internal conflict. Utsho ukuthi iZANU PF sixabana ngaphakathi ngoba lani likuzwile abama-industry abekhomesi besithi ilizwe leli liyabulawa yi-corruption lemthetho engayisiyo. Okwakhathesi ngibona ngani uMnangagwa uyagcigcwiza kafuna ukutsho ukuthi iZANU sikhamana ngoba kulabanye labo sebebonile mhlophe ukuthi umuntu obulala ilizwe nguMnangagwa le administration yakhe. Bayakhuluma ukuthi i-corruption ukutshontsha izimali eziningi ziyangena ziyaphuma. Izolo lesibone uMthwangwa oyispokesperson ephuma mhlophe esithi kuyamangalisa ukuthi imali eningi iyangena kuhulumende kodwa kusasa iphume ibhenki silezikhala. UMthwangwa anti nguyispokesperson. So bazama ukutshengisa ilizwe ukuthi kulabantu abakuzanu labaku-industry labaku-commerce edebekhotha amathe ezanu sebeze babona iqiniso ukuthi hayi lapha sokunzima ekuMnangagwa sephongu gcigciza nje seswele umuntu omdala ukuthi ngathi thina njengebandla elitsha sila ma-economist abantu abafundela ezemali lomnotho sibona ngani into yokuqala ikuxotshana le-corruption siyiqede sithi du amasela wonke aziwayo atshontsha igold atshontsha imali kahulumende njengoba seke sezwa ngomgabe ukuthi kwatholakala 50 million abazange babotshwe.
Uyatsho ukuthi uMnangagwa ube khuluma ngamalunga ebandla lakhe lezano PF kodwa sesike sezwa inkulumo ezifanayo zivelela kuzano PF ziqondiswe kubandla lenu. Ube ngakhulumi ngani yini lapha uMnangagwa ngoba uhlezi esithi yini elisebenza lezitha?
Njengoba ngichila ukuthi uMnangagwa uyagcigcwiza ufuna ukuthi abantu bazinakanele becina sebedinga indlubu emlotheni, abanye bathi hathi ukhombe iCC, abanye bathi hathi ukhombe iopposition, abanye bathi hayi ukhombe abantu bezanu PF. Kodwa thina phela siyakwazi isikhathi esiningi vele bahlala bekhala ngathi besithi saletha ama-sanction yithi esenza lokhu lalokhu, thina sibatshela ukuthi hayi ama-sanction bazifakela. Kungaba liqiniso ukuthi iningi iza kuthi hayi uMnangagwa ukhomba thina, kodwa thina siyakwazi khathesi ukuthi injongo yakhe ukhuza lokwethusela abantu bezalo PF ngoba uMthwangwa uphume sobala esithi imali kahulumende iyavuza. Thina asiko kuhulumende, asiza ke sibambe imali kahulumende. Yikho ke lapha uMnangagwa wenze gcigcwiza esesaba ukuqamba mhlophe ukuthi lapha ukhombisa lokuthuka lokutshela abantu ukuthi zani PF yiyo esimhlamba mukela.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change lona elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ababalisi bathi labo bazaphatheka kuhlelo lokutshengisela okuqoqwa inhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu ngomvulo ikhonona ngokukhwela kwembhadalo yesikolo ama-school fees kanye lokudula kwezinto. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi abantu kumele babambane ngomvulo batshengise uhulumende weZANU-PF ukuthi bathukuthele ngokubhidlika komnotho okuqhubekayo. Umkhankaso lo uphansi kwesihloko esithi hashtag fees must fall kumbe national shutdown. Ukhuthaza abafundi ukuthi bavale amakolishi ngomfulo lo ukuthi uZulu engayi emsebenzini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seyathuzi uMnumzana Themba kuye moyo.
Uhlelo lolu abaluthungamelelayo ngabafundi kuzathi ke ababalisi izisebenzi kahulumende labazali labanye abathintekayo ekuweni kwezinga lezemfundo kukanye lomnotho sikhangelele ukuthi baphatheke. Simatasa nje siguguzela lokho.
Manje njengoba sibona kuke kwaba lenhlelo ezifanayo zingaphumi lokubambekayo, libona ungani kathesi kuzaba ngcono na?
Umzabalazo akusinto yosuku olulodwa ebuya lula. Sikhangele ukuba konke esasikwenza lesikhangelele ukukwenza manje lesikhathi esikiso manje indima isivuthiwe. Kunenge sikukhangeleleyo ukuthi kuphume, kodwa okukhulu sikhangelele ukuthi kutshintshe izinto. Intengo yezinto ezitolo, iholo lababalisi, imbadalo yemfundo. Thina-ke njenge-ATUZI lanxa abafundi besithi kwehliswe i-fees, thina sithi uhulumende kangene nge-state funded education. Okukhulu nxa usempini Chrissy, awukhangeli ukuthi usuyehluleke kangaki, ukhangela ukuthi kufanele kwelinye usuku unqobe.
Sike saxoxa ngixoxa labanye ababalisi abathi bona bayisaba ukuthi bathathe inyathelo elifuna ukuthi lilithathe. Lina likhuthaza amalunga enu ukuthi enzeni kakhulu labo abathi bayesaba?
Ukwesaba kwabantu eZimbabwe kwaqala kudala, mhlawumbe kwaqala isandu ukuthatha ilizwe lapho abantu beZimbabwe bavukelana khona. Uhulumende la usekusebenzisa ukwethusela ukuze abantu besabe ukwenza abakufunayo. Kodwa ke kwabo kwagwala akulasililo, batsho njalo abadala. Kodwa sithi thina nxa ungesaba, imbali iza kugcona kusasa isiveza ukuthi wena nguwe owenza abantu beZimbabwe badubeka. Ngithi ke abantu bethu, amalunga ethu, sivele manje sifile kwini esikwesabayo. Sivele manje siyesatshiswa, siyabotshwa, siyachaywa. Kwini okumele sikwesabe? Singayisaba ngoba noza silungisela. Asibuyele emuva. Abantu kathesi manje bonke bakhomba iminwe kithi. Asithulanga ke lamhla. Sesisithi mhla ka-9 uhulumende kaqondane lazo izikolo sezivaliwe. Nguye okumele azenze zivulwe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi uhulumende wethukile phezu kokutshengisela okuqoqwa ngabafundi ngomvulo osokwenze watshela abezomvikela ukuthi baqaphele. I-Chronicle ithi uhulumende uphakathi kokubhalisa ababalisi okumele abhadalele abantwababo imali yama-school fees. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Bulise lapha emsakazweni kama usibongwenya lapha eGoli. Ngidabuka ngidabuka eplan 3M pandeni. Andanze ukuphikisana la ma-analyst bene emsakazweni lapho uMabhena lalo omunye ubaba okhuluma esebloyo we-analyst la. Indaba ye-NATO le-Russia. I-NATO ayikazi yaba yi-threat ye-Russia. Ngicabanga ukuthi i-NATO isizathu ikhona namhlanje kwinxa yokuthi ivikele labo abalezandla ezimfitshane abangakhoni ukuzilwela lokuzivikela esiqhwageni lesiqholo lesi esibizwa ukuthiwa yi-Russia. Ungabheka amazwe ase-Eastern Europe lapho abaleka ngena ku-NATO kungenxa yokuthi ngoba saba isiqhwaga lesi abathi ngu-Russia. Bazibona bengavikelekanga ku-Russia ngoba i-Russia injongo yayo ukuthi ibuyelelo nalawa amazwe abiza kuthiwa yi-Soviet Union kudala iyabambe ngodli angene ngaphansi kwayo. Yikho nje sibona impi yase-Ukraine namhla yinjongo ye-Russia laphana, hhayi ukuthi ye-NATO i-threat kwatintini. I-Russia ifuna ukuthi ithathe umbuso ikhiphe laba abasembusweni e-Ukraine ifake i-puppet government yayo. Yikho okudala bekuzama behluleka, manje bayibona ukuthi into yabo ayingeke iyenzeke. Yikho sebezama ukuthi balwe ukuthi babasuse i-government ekhona manje eyase-Ukraine. Injongo sisizwile besithi baliberate abantu base-Ukraine, kodwa ngizwa ukuthi ubaliberate kanjani abantu abangakufuniyo? Ngoba kuyabonisa i-Ukraine ukuthi bayizonda loku izonda i-Russia, ngisho lalaba abakhulumisa i-Russia abayifuni.
Salibonani Ntunga, liyaphila? Hayi, thina siyaphila. Ntunga, zamani ufundisa abantu nxa bekhuluma ku-Studio 7. Libatshele i-Studio 7 asiyo yokuthekthisa abantu. Abanye basuka babe sebethathe ngani umsakazo lowo ngowabo. Kanti nina liyabalisanza inhlelo lezi ukuthi zibe ngezomuntu wonke. Abanye zigcina sengani sezibanenki isinhliziyo lokuthi bakhulume ngayo, ngoba uyafica abanye sebeyenza ungani kuthiwa ngiyabo ekhuluma okakhe yabe efaka inhlamba kulokuthi afake imibono ezwakalayo ukuthi yena ufuna kube njani elizweni. Hhayi, uphonga ukuthi ubani yinja ye ubani ngabe uyabulawa he ubani ngabe kuyabuye amabhomba abantu bachaye izulu zinhlamba zonke leziyani kanti thina siyaba singafuni kube njalo veke izizathu la ukuthi wena ufuna ukuthi ilizwe enqali kusha libuse njalo nxa wena usiyapha ngokukhuluma inhlamba pho usasa nxa usubusa uyabasubusa uhlezi phezu kwenduku abantu baphongulalela wena bangasoze baphendule ngendlela oyabuyiyo yona lokubuseni uzaba njalo awe kujinji
Salubonani basakazi Studio 7 bingelele labalaleli mina nginombono lapho ukuthi kanti lo mbuzo engizibuza wona ukuthi kanti amaholi bethu abangama-members laphana eParliament amalungu eParliament imithetho eyinye abasuka beyibhasisa lo Minister of Finance osuka eyibhasisa basuka beyihluzisile sibili bayibona ukuthi into elengqondo sibili beze beyenza ibe ngumthetho noma ibe i-benefit for bona or bazicabangela bona bodwa ngoba sizokuthiwa babhasise ukuthi bona njengamalungu ephalamenti bangathenga izimoto angaphandle kwelizwe ezemali elingana ne-$60,000. Sibuye simangale ngoba sizokuthiwa imali abayiholayo incane bayakhala ngeholo labo bathi lincane kakhulu. So lo mthetho uzobanceda kanjani ma kuyukuthi bona umholo wabo vele umncane ulingana ne-$2,000 or $200. So umthetho lo usuwubhase njani vele ekuqaleni.
Salubonani salubonani basakazi baka Studio 7 okhuluma uJay Moyo hayi lapha basakazi lenhlupho la hayi kunini nithumela ama audio ayikho le audio yami 1 esabalo angazi olokho inamba leya lisayisebenzisi mina lokho ngirecord into engasebenzi hayi ngiyacela limphumele egcekeni uthi uhamba njani
Sanibonani sanibonani ku Studio 7 basakazi bethu nonke ku Studio 7 nabalaleli be Studio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala Khumalo ngilana egoli bakwethu ngithanda ke lamhla ukuthi imphawule ngalokho okukhulunywa ngabahlaziyi ababheka ukuthi kungani abantu bengayivota bethi abantu abasafuni ukuvota abantu sebakhalala ngokuvota ngibona lokho akulona iqiniso iqiniso yikuthi bona abahlaziyi laba abekho on the ground ebantwini akukho lula baba bobaba labomama ukulungisisa izincwadi eZimbabwe kusukela nje encwadini zokuzalwa kusiya kuma birth certificate kusiya esithupheni akulula akulula kuzima kakhulu ene ngapha kumele udinge ukudla isibonelo ngami nje ngangine birth certificate encane kumele ngishintshele ku birth certificate enkulu kwaze kwadingeka ukuthi ngiye Harare ngiyoyithatha khona so emuntwini ongenamali zonke lezo nhlelo ukuthi azaza finyelele ukwenza yonke leyo nto mbona ukuthi kungaphezulu kwamandla abantu bayafisa ukuvota kakhulu that's why ubona kuma star rallies enziwayo kusiba labantu abaningi kakhulu abantu labana abaningi ukuningi babo abaregistanga bayafisa ukuregister bayafisa ukuvota kodwa indlela yokuthi uthole zonke lezo yincwadi akukho lula
Zalubonani, zalubonani bangani bami, zalubonani hlobo zonke na Studio 7 abasakazi abahle hayi ngithi ngigqugquzele lokho engangihlezi ngikhuluma ngakho ngithi minabantu sihlupheka ngezithupha bangani bami elingelazithupha la mabhedi mina engangikhuluma ngithi angilalutho hhayi asambeni emnyango wama-ofisi bangani bami asambeni ngokuningi uhulumeni usecegise kakhulu ubuzimadi sikuthole ma-homeaffairs asambeni siyothatha izithupha bakwethu lami ngikhuluma nje senginazo isithupha sengingumuntu lama ongangithola ngiphethe isithupha kathesi hhayi kabonga ngiyambonga ukhombethi i-team nangakho kwadoda hhayi usebenzile wena osolayo sola asali kodwa kiqiniswe ukuthi sondela ubone ukuthi isithupha le bheda ngeke ukuthathe yini hhayi asambeni babhethu sambeni siyothatha sambeni mina ngikhuluma nje ngempela yena engangikomplaina kakhulu impela ngicela ukuthi ngabe uba i-team nangakho uyasicekisela ukwenzela ukuthi sithole lati isipanelo hhayi usecekisile babhethu cekisile ikhehle elidala kulanto esingayenza babhethu asambeni ngokuningi siyethatha sandeni sibili lingayisabi akulalutho lani lengithi maybe kuzaba zima mhlawumbe siyathatha hayi ngithethe kahle sibili khona phekezi lami ngithethe kahle ngiphela sengumuntu ophilayo ngiyabonga ama-studio 7 umsakazi wonke abasisakazela wona abasincedisa ngawo zimboni kakhulu ngokukhulumayo ngufamona ungwenya ngikhona phekezi kolapho
ngiyabingelela kunamhlanje ngingumfoka mafu endaweni yasenyathi ngizothanda ukuphawula nje kancane kule ndaba ethinta i-transport uhulumeni kwafuna ukuthi abonelele ukuthi le nto ayenzakalayo ukuthi i-transport kube yinto enzima ukuthi zitholakale ukuthi abantu bahambe baye emadolobheni lapho abaphanda khona nalapho abasebenza khona njalo kube sekusiba yukuthi idola litshone phansi livumbuke litshone phansi livumbuke lokho kucaca kubala nje ukuthi ayikho into ayikwanisayo azoyenza and le nto izosisa ubuhlungu kakhulu ngoba izihlobo zethu zobe zisiyazama umsebenzi abanye bayathengisa but right at the end abanawo umsebenzi total kodwa-ke kunzima khona-ke okunye kufanele kwenzeke siyacela ukuthi amapolisa maweme ukuxotshanisana nezimoto ezilayitshe abantu and lokho abantu bakwenziswa indlala esiswini ngoba kuthiwa indlala isusisele esigangeni lingene ekhaya liyocela ukudla linzinze libe ngumuntu oqondileyo lokho kubuhlungu kakhulu ngokuba uma sikukhangela kumanje ama-transport aweko kodwa laba abantu bama-wonder feet babazamayo ukuthi bathatha abantu bababeke ngokwenzeka lokho kade kusenzeka bekuba ngcono kakhulu ngoba abantu they keep on doing their jobs nanoma bekuba nzima kodwa bebekhona ukhona ngalokho okuncane bafaka isinkwe etafuleni in other ways they have to make maybe a plan to create up the space for those people like abasebenzisa izimoto ezincinci ezifana nokuthi zingathi ama-wonder feet nabo-grandvia nezinye nje imoto they have to ukuthi bazisayine ngaphansi kwenye inkampani if they can't do that vele ezilong as kusasenjalo basezoqhubeka abantu belayisha ngoba indlala yiyona ebenzayo ukuthi bazibagcine sebesesimeni esikanjalo it won't be solved without a solution but the other thing that they have to do they have to try to make a, maybe a figure to them ukuthi bazobafaka ngaphansi kwenye inhlanganiso if they can't do that I don't think ukuthi kusazoba nzima kakhulu and uhulumeni makayeke ukuhlukumeza abantu ethumelela amasosha akhe noma amapolisi akhe kuthiwa makaxeshanisa abantu ukufinjisa indlela lokho kuzoba into enzima kakhulu ngoba umuntu siyazi ukuthi nga-straight hand asenzeni kodwa ngolunye usuku nathi sizofuna ukuzilwela
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba i-World Health Organization ithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abayisigidi phose ezilitshumi lanhlanu 14.9 million phakathi kukasibandlela ngo-2020 kusiya ekupheleni kukampalakazi ngo-2021. I-Reuters ithi eleBhilitane selithole isigidi ezingamatshumi amabili lantathu 23 million entshontshwa kwele Nigeria ngowaye ngumholi walelo lizwe owayebusa ngochuku umnumzana Hasani Abacha. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekhethe owesifazana onsundu njalo oyisitabane uKarine Jean-Pierre ukuthi abe yisikhulumeli sesigodlo sakhe White House Press Secretary. UKarine ube ngumsekeli wesikhulumeli salesi sigodlo uJen Psaki yena ozatshiya lo msebenzi mhlaka 13 kulinyanga. Lokhu ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi isitabane kumbe umuntu omnyama angene kulesi sikhundla. UBiden wathembisa ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. asebafakile ezikhundleni lezi bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, yena uKarine Jean-Pierre kanye lomahluli weSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Umongameli welizwe uBiden is going ahead loku thembisa awayekwenzile during the election campaign ukuthi abantu abamnyama wayengasoze ebakhohlwe ngoba singabuyela during the primaries ukuthi babe ngupresident. Siyakwazi ukuthi umongameli uJoe Biden wayesedliwe ngama-Democrats from Maine to amanye ama-states, but wathi sefike South Carolina lapho kule majority yabantu abamnyama labo Clyburn bamuvusa. Siyakhumbula ukuthi he was out of the picture to be nominated president of the country until abantu abamnyama abantu abasundu came and backed him 100%, and then everything turned. Sabona lathi during the election ukuthi 90% of the black women bavotela uBiden. Sesibone kathesi ukuthi sefake abantu owathembisa bona ukuthi wayezabafaka ama-minorities lapha, abantu abamnyama, ama-Latino, ama-Native Americans, lama-foreigner nje, ama-immigrants. Siyabona omunye ubhuti ovele Nigeria is in the White House budget office njalo nje. So lay he trend engathiwa is a beginning in the politics of America. Siyabona ukuthi isidaba nevele zazingavunyezwa anywhere in the administration offices for any government position, but kathesi sesibona ukuthi in those critical positions iyamelika ayisakhangeli ukuthi what is your sexual orientation or uvela kuphi, bakhangela italent lakho ukuthi can you do the job.
Siyazi ukuthi kulokhetho lwamalunga ephalamende ekupheleni komnyaka ubona abantu abamnyama besekela uBiden lama-demokrasi yini kulolukhetho ngasekwenzile ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu?
Uqakathekile for the elections ngoba kathesi sibona indaba ye-Roe versus Wade ekuthi abantu bakwanise ukuyenza ama-abortions ngathiwa isiza khitshwa Republican-backed court. Ngoba siyakwazi ukuthi the highest court in the land for the past 50 years ibisupporta the right of a woman to do what she wills to do in terms of governing her body. So kwakathesi sibona i-Republican majority court isifuna ukutshintsha khonoko, and sibona ukuthi ngama-midterms lawa kathesi kukhanya ngantwa ama-Republicans angantwa azanqoba both the House and the Senate. But ukuphuma okulika okuphume indaba le eyama-abortions ukuthi kasozavunyezwe in-America ngantwa sokuvuse ama-Democrats amaningi. So ngantwa izaba hi-pivotal rallying cry for ama-elections ama-midterms ababuyayo ngo-November. Ngiyabona mina ngantwa kathesi it is up in the air ngoba besikwazi ukuthi vele ama-Democrats ebezadliwa, but kathesi ngendaba zona lezi is a Roe versus Wade hayi sozaba le nkinga lapha kuzaba njenga okukhona kathesi ngathiwa there will be 3 or 4 votes or Senate seats going the other way, not what we were expecting.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo uhlala e-Ohio konapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uMongameli Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi usehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees ngomvulo. umongameli wemelika umnumzana Joe Biden ukhetha onsundu njalo oyisitabane ukuba isikhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yaleli lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.